Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolwesihlanu mhlaka 24 kumpalakazi 2021 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi phose amathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka isikhathi esiphumelayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokudilika komnotho.
Asisela ama-province ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama 2%.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni obukhulu ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezimbili 1940 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika njalo ukuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,370 kuthi abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 10,148. Abaphethwe ngumkhuhlane lo sikhuluma nje sebephezu kwezinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,180. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abantu abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngoba behlulekile ukuthenga ezifela emlonyeni ngenxa yokudilika komnotho lokudula kwezinto. Ithi njalo kwenze umumo wabamuvi ngamandla ngomkhuhlane we-coronavirus wona obangele ukuthi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi ngoba amankampani evaliwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso emhlubulweni ongentshonalanga kwelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Izisebenzi bezishidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungathi ezijene emsebenzini. Kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka isingathi ziphumelayo. Ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele emvuthu usebenzele nakukhanye lutho. Kodwa singakutsho ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hashi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambeni ndawonye singadonselani. Kungabi lalokho ana ukuthi umnye udonse siyala umdongo obungenza njalo isitha kula besikholisa khona. Isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana. So kuzisebenzi kithi asibambanene.
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
Ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu. Uhlobo lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla yezitolo azithengeki, isebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi pho ngumelese ukuthi nje amakhala bengaphezulu kwamanzi esithina ipoverty term line. Izisebenzi ezinembe zingafiki kuleyo mali kusitsho ukuthi vencwa ngasafikanga udonsa nzima. Intengo zezimpahla ezitolo lama services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga. Isizathu sakhona siyisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithi nayi multi-currency kule bond yeZimbabwe kuyasebenza iround yeSouth Africa kule US dollar esilayi amadola eAmerica la asebenzayo. So uzananzela ukuthi ngavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa izinto zihambe kuhle enunganzela kathi ngokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo abakwenzile ukuthi kathi sivele ukubona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar nxa uthi ngebond sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenza yonkambo omnyama isithi black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima ihole ezilholayo labe lingasela amandla lingasela ncedo. So ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 fanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe umsebenzi ye-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesegquma abantu ukuthi bangabe baningi.
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi kuyini elifisa kwenziwe?
Impendulo iyodwa njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulume kanye angazi iminyaka amingasikhulume into efana nayo. Ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinenge ezisebenza amabond ama-US dollar amaranda kume ukuthiwa yi-multi-currency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inothi eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar ngakuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irandi engenayo kube yodwa imali esebenzayo kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali naso siyethenga singasahliwe i-rating ngoba kathe sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithole kanzima abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane. So that's what bahlala abanikazi bezindlu lokho sithi ngabantu abamaloja ngaso kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali ngase bebhadala ama-rand babhadala ngemali yemzini ubhadala ama-rand kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa no-holy bond khona kuhle kusho ukuthi uhlitshintsha imali yanihliphele singakhulumi ngokudla singakhulumi ngabantwana abayizikolo konke lokho singakhulumi ngakho singakhulumi ngokuthenga imithi abanxa begula asikakhulumi ngakho konke lokho. So ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende kasebenze i-US dollar abantu bahole yona yimpendulo. Enye futhi impendulo ukuthi izisebenza ke sibambanene keseke luba sivalwa amehlo sithenjiswa izinto ezingasebenziyo ake sizimelene silamalunga lacacileyo abhaliweyo kuLabor Act abhaliweyo kumselo sombuso iConstitution uSection 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenzi ngasixoxisana lazo ezinye izidonsa zisiyala ezinye izidonsa zisiyala ake sele nje izisebenza ukusetshenziswa sibambaneni uhlupho lwethu sizilungise njengezisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisa selishipoletho.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo abathengisa ezitaladeni bathi kabasatholi inzuzo ngenxa yokusilela kwemali elizweni lokubhidlika komnotho. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukujabulisa imindeni yabo ngokuyithengela zonke indingeko zekhisimusi ezifana lokudla lempahla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa.
Sizananzelela ukuthi ibond lethu lona leli silisebenzisayo kukanti utshwane ukuthi silithole. Kathesi bayintroduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasilamali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha nga bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabo sibhateleni emabhanga kakulamali. Kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali noma singakhuluma ngaleya phandle imali i-US dollar, irand, ipuni likhula likhona kodwa linzima ukuthi silithole njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina sithengisayo uyofinda ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahuda njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama civic 70 abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku eco cash imali yami ku swipe so nxa iku eco cash nxa sengithatha mini eco cash iliana kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintsha njalo uhulumende utshintsha ekunike i $50 ungatshintsha ungathatha iswipe kumbeni le eco cash so kayitholakali imali lokhu ibhoda isekileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomo wethu yibo abaphethe inoto yethu asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthulini uthethe malini emalini yakho
ezendlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi isikhala ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo
abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha yezikweleti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simite esiyabe sifuna ukukwenza ngapha ivini lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla labo basitshaje inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani asiphumeleli siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibili imkambo emningi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini qala besilama $2 esanyamalala ama $5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali enyamalala isiyanga sokutshenza ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond akusela into even e-2 bond kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector
uNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Intathelizindaba elodumo eyake yasebenzela amaphephandaba abalisa ele-Financial Gazette kanye leZimbabwe Independent ingumhleli u-Aiden Witherall kasekho. Ukutshona kwakhe kudanise abanengi abasebenza laye. Akukazakali ukuthi uzabekwa nini lokuthi ngaphi. Sixoxele umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ongomunye wabasebenza lomufi.
Sikusizi kakhulu ngoba undoda lo ngisebenze laye emaphepheni amabili i-Financial Gazette leZimbabwe Independent. Ube ngumqeqeqi omkhulu ngoba bekwazi ukuthi akulungisise isilungu njengomuntu obevela e-University of Zimbabwe lapha ake ngu-lecturer we-history ubekwazi akwenzayo mina njengo-national coordinator we-Zimbabwe National Editors Forum yibo abaqalisa i-Zimbabwe National Editors Forum ukuthi ama-editors abakhulu bephephandaba abakhulu bentathelizindaba abakhulu bemsakazo ukuthi bahlangane bezo mhlangano wabo ukuthi bakhuluma izinto zabo ezicakathile ikakhulu ukuthi khona intathelizindaba zibe lokukhululeka ukwenza umsebenzi wabo obathi ngesilungu i-freedom of expression freedom of assembly yibo la amadoda akhubeke ngomsebenzi wabo kungayisibo lapho engikhona bengingasoze ngibe khona ngoba i-editors forum iqaliseyulwa amadoda mina ngithe sengifika nje ngisongasathokusifa but ngazohlangana laye ngambuza edenitera ukuthi batitibikayi kodwa hhayi ndoda asizameni gcinaneni umhlangano wethu lo siyazama ukuthi siwugcine siqhubekelayo phambili sibuhlungu ukuthi sesishile kodwa ugijimile indima yakhe
Ungathi wadlala indima ebanzi okunganani kundaba zokuthapha izindaba lokuloba lokuthi ililahlekelwe okunganani njengentatheli izindaba?
Indima yakhe uyihambile. Ungakutshela ukuthi khona khona intatheli izindaba iziqakathekileyo kathi ezibadlule ezandleni zakhe. Abantu abanjengani, abantu abanjengadumisane Mulela, ofisheni kayiya obhala phakuthudlane abili uTrevor Noah manje engikhuluma ngabo badlule ezandleni za undoda lo uJoramu yakhe onebanje Mathaniri ngoba undoda lo ngofundise abantu abaningi ukuthi bengene ijournalism besuka e-University of Zimbabwe bebuya e-Zimbabwe Independent Financial Gazette abantu abanjengakhe. So hayi silahlekile nethemba lokuthi khona khona laba abasele abafundisileyo abanjengobomleya abayenzeni bakhulumi baqambe ababizo ukuthi waqhubeka umsebenzi awenzileyo. Laye nguye omuntu obekhona ukuthi afundise intatha ezindaba ezibuyayo ukuthi eZimbabwe kuyafunakala into ezithiwa white shipping media reform. Yiwo abantu abaqhasa ukuphuma ngezinto self-regulation eziyeqinisezele i-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Yiwo abantu abaqhasa ukuqhuba community radio ukubonathi sokukhulunywa ukuthi wasesifika ebanye abantu ama-license e-communication. So undoda lo senze laye lo wabengumlungu senze laye kuhle.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abantu abanengi bazahlela ikhisimusi ebunzimeni obukhulu obubangelwa yikudula kwezinto lokutshabalala komnotho. I-Chronicle ithi kusukela ngolwesibili sokubotshwe abantu abedlula ikhulu abafunyanwe besidla amabele emashabhini lakwezinye iindawo zokunathela sokwedlule isikhathi esabekwa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 i-curfew. I-ZBC yona ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi eVictoria Falls izolo bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hi, salibonani ku Studio 7. Ngithanda ukubonga ukusipha izindaba ezinhle nezimbe ezenzakala eZimbabwe. Siyabonga kakhulu kuzwa konke okuhle lokubo okwenzakalayo. Bese sithi kulabo abantu bona bayakhala ukuthi incwadi zabo kazivalwa. Hayi, sibaningi abantu abathumeza izincwadi lapha lama audio akhulunywayo. Angeke kukhulunywe konke in 30 minutes esiphiwa iStudio 7. I-30 minutes yangikhona la ingapheli incwadi lezo lokho ezisabalwa, zininga kakhulu. Izabalo yakho lawo nothena kayivala incwadi izabalwa sibili. Ngelinye ilanga izabalwa. Siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Zanibonani bantu bakithi njani ngezindawo. Kula muntu ongayiboni into eyenzakala emathebeleni. Endaweni yakithi abantu bayaziyakhela kwasani. Abantu bayazenzela badonate izimali beziyakhele izikolo, bayakha amakliniki, bayakha imigodi. Everything abantu bayazenzela. Izikolo lezi ezakade zachiwa until ma selokhu manje imiduli iwela abantu abethu azirenovetwa. Kutshontshwa imali nje kuphela ukuthi imali yakho isiwa kuphi, bayenzani ngayo kula muntu uyazi. Abantu bakithi abakhe bezama ukuphuma belime beke beyekele ukukhontrolwa isisu njengalento eyenzakalayo le kuthiwa baze beloko berojwa umumbu obolileyo kuthiwa hey izano PF ikholisa abantu. Abantu abakhe belime amabele belime bedle amandla abo nothi kuloko bephiwa into abangazaziyo ukuthi zibuya kuphi. Ilizwe liyaphela kula muntu ongaboli emathebeleni, yonke indawo kubolile kula nto eright lapha sibisa mgwaqo lapho abahamba khona abantu. Even usuka ePlumtree usiya kobulawayo, even usuka kobulawayo usiya ePlumtree kuyefana mgwaqo yamagodi godi wodwa waye abantu bakhethe bengakuvona ngoba ugibela ibhasi kuyabo fanele ukuthi vele uhamba lapho kulinywe khona endle ukuthi ngamagodi yonke indawo even lezi zinto abazenzela zona waye bengazibuza ukuthi ikati igovernment yoni kuphi waye bengazibuza lo mbuzo dani ukuthi bebe donate beze everything abantu bakhethe bake bezama ukulima impela kakhulu beke betshintsha abantu bakhethe bebona isimo ukuthi isimo sinjani abanye ngabarojo ngamabhayisikili ukanti ungadla ibhayisikili impilo yakho yonke 5 years ungadla ibhayisikili
salibonani salibonani mthokazi omuhle hayi siyabonga imvula siyabonga ugcino linjani kodwa kumagumbi amane omhlaba singalilibali emalaba kofole empowensi sibhode pupu siphume pupu laphana kulabadala abazi kakhulu badala badala laphana madlula mbijana esikolo zechebecheve ipupu liyana kodwa kuwochebecheve laphana singene siyephuma ewange singene eBotswana yebakhona umlayo eBotswana sibone igoli ijoza hayi siyabonga khona pedali kwengikhona amadoda njengabothandazane othuma nangana lapha malumam malume vuka thanda umsakazi uyakwazi ukuthi ngikubulise namhlanje ngikhona pedaluka ngiyabonga ukuhlanganela nani oveni ngwenya edaluka
sanibonani sanibonani ekuseni enibingelelayo ekufiselani le komadlambuzi nizothi qaphuqapha ezindabeni elisilethela zona ukuze nani nikwazi ukuthi ngibe nomdlandla ukuthi siyamamela i-Studio 7 ngoba sisuka sikhuluma sihlaziya ngaloko lesuke likhulume ngakho enithanda ukudlulisa nanku ukuthi ngimamele u-Ezra laphana ekhuluma nogogo nomlandeli we-ZANU PF gogo ukhala ukuthi yancitshwa ukudla kulusizi kakhulu and kuyisiqalekiso ezweni laseZimbabwe ukuthi uyethola kusiba nabantu abadala abancitshwa ukudla ethini sazi ukuthi ukudla kuncitshwana kodwa uyethola iqembu line-system yokuncitsha abantu ukudla singabali nje yena umuntu omdala eyi-one sibala nje abantu bonke ijikelele umuntu ophethe indlala ongatholi ilutho just ukuthi ngoba kalandeli iqembu lakho sencitshwa ukudla ubuthi ubheka ukuthi ukudla lokhu kuprintwe kwabhalwa ZANU PF product kumbe njani uzathola kubhalwe o-United Nations kobo-USA kungamadona asuka ngaphandle ilizwe liyathola isibusiso kanjani ungabheka uma kuthiwa kona kucela izulu kwakuthunyelwa abantu abadala kube yibona abahamba baye ekhona laphana bayekhuluma nezinyanya kumbe nonkulunkulu ukuthi ucela izulu ngoba izulu labe lingasani but namhlanje silabo abantu abadala sibancitsha ukudla sithi izibusiso sezithola njani ilizwe liyathola kanjani isibusiso
Studio 7 kubasakazi labalaleli baka Studio 7 okhulumayo ngozinja ziyamkhonkoda ngithanda ukuphikisana lombono kaVumani Ndlovu lo awukhulumayo othi abantu ababuya ngaphandle kufanele babheke ukuthi badlulile bechekwa betest ukuthi bale quarantine noma lutho kufanele ukutshele labo sebhuku labo bani bani ukuthi babheke labo bantu uVumani Ndlovu lo ucabanga ukuthi uyini yena eZimbabwe okhuluma lolo daba olufana njengalona yesitede ukuthi akhulume le-government yakhe ezanu PF ukuthi kufanele iyandise abazempilo le nto oyikhulumayo kwibumbudane nje okukhulumayo kuphambene
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi kulabasolwa abalichumi lanhlanu kwele Uganda abetheswe amacala okuphatheka kuzehlakalo zobudlova i-terrorism kulandela ukudubuka kwamabhomba abulale abantu abayisithupha kunyanga ezimbili ezedluleyo. I-Associated Press ithi omhlophe owayelipolisa kwele Melika unkosazana Kim Potter ufunyanwe ngomthethwandaba izolo elecala lokubulala owesilisa onsuntu umnumzana Donte Wright. Singene kudaba lweMelika. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump usecele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukuvezwa kwamaphepha alemininingwana ephathelane lokuhlaselwa kwephalamende yeMelika ngabasekeli bakhe mhlaka 6 ngoSibandlela. UTrump ufikise isicelo lesi kulumthethwandaba izolo ephikisa isinqumo senkantolo ephansi i-Appeals Court esokuthi uhulumende kumele afumbulule lawa maphepha awaphe ikomiti yedale lephalamende ephenya loludlakela. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso. Umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abaningi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amela amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokho sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla eCongress ewaphiwe iConstitution ukuba ibe lalokho ngesingiswa kuthiwa i-oversight powers over i-executive yeMelika. Ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iParliament yeMelika ikwazi ukubheka lokho kwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsho ukuthi u-president usenzwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via iCongress. iCongress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kucakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njalo ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Ungafihlwa khona lokho ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye president kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke kangibona ukuthi Supreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthi ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi bheke ukuthi umonakalo lo wavela ngathi ubangwa yini ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sehlakalo sikamhla ka 6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo eofisini ngevoti ka 2024 kuzangena ngo 2025 mhla ka 20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho kumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iParliament yeMelika engavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sehlakalo lalokho kunyokwala ndela emuva ukuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweconstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi kulalokho akwenzayo okungalunganga.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokuthabalala komnotho. Abaphila ngokuthengisa labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Wayengumhleli weZimbabwe Independent njalo eyintatheli izindaba elodumo u-Eden Witherell kaseko. Kwenele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo ngelifisela ikhisimusi elihle.